isikhathi sesomiso phakathi kwesikhathi kumele sibe sithola izulu kuyanda esikuthi ngama mid season dry spells ukuthi ngephakathi kwenyanga kaJanuwari uzibandela kumbe uFebruwari sithole ukuthi akunazulu ngithi izilimo bese zijija lithi selisiya kwizulu soluthile emasimini konke lokhu kuzahlala kukhona kuzabe kutshiyana ngeminye iminyaka kube nganeno kweminye iminyaka kube esezingeni eliphezulu ngoba yinto osokumele siyamukele ukuthi sesizaphila lakho ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni wemadepheleleni silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma
nxa ukuthi ukhangela ukoma okukhona ukuqaliseke iminyaka le edluleyo singathi ungathi lokhu kuwesi kulokunye kwake wakubona empilweni kumbe kume njani
ye sike saba lesomiso ngabo-1981-82 khonapho saba lesomiso esifanayo pose ngo-1991-92 le minyaka leyana o-2007-2008 kuke kwaba le ndlala enkulu pose ligoqele ilizwe lonke kuyabe kulokhu kusivakatshela nje koze ngemva kweminyaka emine emhlanu siyaba lesomiso esiphezulu kube sokuthutha nje ukuthi kwesinye isikhathi iminyaka yendlala ibisilandelani bembili bemthathi lapho-ke kusuka kudale ubunzima ngoba amandla okuthi sisukume abamalutshwane kanti-ke kungaba ngumnyaka owodwa hhayi uyakhube kuvuke masinyane kodwa ingalandelani bembili bemthathi lingane ukuthi izulu ugcina kuyukuthi impahla yonke ebesilayo ithi silahlekele ikakhulu ngasuhelwa izifuyo lokuswelakala kokudla kwesinye isikhathi kugcina kusenza ukuthi uyagcina usuthengisa ikhuba lakho olima ngalo kumbe uthengisa impahla eyinye eqakathekileyo ekuphileni kwakho usuzama ukuthi uvale isikhala sesivulekile ngokuswelakala kokudla.